siyabonga Chris loSandra lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 ngolwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mukela emoyeni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sesizibonile izinto lokuthethisa okade kufundiswe kumama omduro ukwenzela ukuthi ukulwa konke lokhu kuqondane neCongress, inyawo sasifika eCongress laphana abanye abantu bebengasekho ephathini.
Ukudonselana amandla kubandla lezanu-PF sokufike kusibanga esethusayo kulandela ukumiswa ukuba lilunga kwesikhulumeli sebandla leli umnumzana Rugari Gumbo lokuxotshwa kwabanye.
After that sasesihlala phansi sithi kansili siyitshele ukuthi hayi lokhu kasukufuni sabonisana kodwa kwakhanya ngani ngayi kasizwanani le kansili ngoba ikansili nganethemba ithi hayi yena iyakhontinyusiya phambili. So hhayi nasingayifuna ukukhontinyusiya phambili isenza ekwaziyo ukuthi izakhamizi kayikufuni.
Izakhamizi zakoBulawayo ezedlula ikhulu zitshengisele lamhlanje kuleli dolobho phezu kwesinqumo sikamunicipala esokuthi abantu bathenge amanzi besebenzisa uhlelo lwama-prepaid meters.
Kuwoza Friday lamuhla sixoxa lomhlabeleli osakhulayo unkosazana Berita Khumalo esizalwane seZimbabwe ohlala eJohannesburg kwele South Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ukudonselana amandla okusebandleni lezanu-PF sekufike kusibanga esethusayo kulandela ukumiswa ukuba lilunga kwesikhulumeli saleli bandla umnumzana Rugari Gumbo lokuxotshwa komkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda emhlanganweni wedale lePolitbureau. Kuphinde kwaxotshwa enye inkokheli engabagcinisihlalo bezigaba ebalisa umnumzana Andrew Langa umgcinisihlalo wesigaba seMathabeleland South. Izizathu zokuxotshwa kwenkokheli le akukaziswa kodwa okumgceke ukuthi umnumzana Gumbo besethiswa icala lokuthi wathi udaba lokuzalandela umgabe luzahluzwa emhlanganweni wePolitbureau. Usibanda yena wetheswa icala lokweyisa unkosikazi Mgabe ngoba kayanga emhlanganweni yakhe kunjalo wathi uhluthunele umongameli Mgabe amandla ekhamelweni ebedroom room. Usibanda utshele iStudio 7 ukuthi kazi izizathu axotshelwe zona ebandleni leZANU-PF. Imizamo yokukhuluma lomnumzana Langa yihlule ngoba bengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Konke lokhu kwenzakala abala impi yenkululeko besenza umhlangano kusasa langensonto bekhetha inkokheli entsha. Ilunga ledale leCentral Committee ebandla leZANU-PF othi izinqumo ezithethewe zizenzwa ukuthi ibandla liye emhlanganweni weCongress liqinile. Asizweni ingxoxo uChris Gando Studio 7 ayiqhubele lomnumzana Joseph Chuma.
Into yokuqala le yinto eyenzakale enkundleni yePolitbureau behlezi phansi bakuhluza bakuhluzisisa bakukhangelisisa babona kuyinto efaneleli beyenze. Mina ngibona ngani ukuthi mina lawo kumbe omunye umuntu ekasho ukuthi besesiphisa la kumbe sesikudingisisa sesokudinga into engekho ngoba that is a very competent body elabantu aba abalobungcishi obukhulu abakubona kufanele. Obviously izizathu zikhona ezenzeni bafike esigabeni somele siyana noma wena lapho singasee sibekwazi ngoba besingeke emhlangano langikhona kodwa mina ngilethemba leqiniso bana abantu bonke kade behleziwana umhlangano so bantu abafuna ukubulala iphathi ngabantu abafuna ukuyakha iphathi. So ukufika kwabo kuleyo decision enjalo kutshengisela ubana bakuhlalele phansi bakuhluza babona kufanele ukuthi kona kube njalo ngoba njengoba nje ubusiza njalo ubona ukuthuma nakuma-TV abanye abantu bebengasayenzi imisebenzi yabo ngendlela efaneleyo instead yokuthi ngabe bakhulumela ibandla besebezikhulumela into zabo abazicabangayo akuvunyelwa kona even ebhayibhilini kakhuma ibhayibhili ukuthi kona into ekhulunywa ebhayibhilini ungakhiphi ngisho even i-full stop yabona ngokukhoma yabo usuphambanisile.
Kodwa-ke abanye ngabazibona ungani okwenzakeleyo khonoku kungabangela ukubana ibandla lidabuke phakathi uthini wena lo?
hayi ibandla liyadabuka phakathi ngenxa yabantu ababili abathatha abane mina ngibona nto ashonte epheleleyo naleyo nxa ibandla lilibandla eliyibandla elehlonzi ibandla elibumbekileyo njengebandla lethu angiboni ukuthi lingadatshulwa yikuthi khona sokumisha okuzibane kumbe sokuxoshwa izibane ngoba umuntu wonke ubaba wethu president hlale ekhuluma sithi kona no one is bigger than the party akula muntu ophezulu nomkhulu kule party laye wazi ukuthi lami ngini nje ngumkhokheli wenu I am not bigger than the party so nxa umuntu efakele isithenziso epartini wamiswa kumbe waxotshwa ungabona thi abona sokuchitha ibandla ukuthi livele besingelabandla phe
lo mnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le-Central Committee yeZANU-PF ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Siyakwazi ukuthi isikhathi sonkele sikuthiwa sitshona sikhuluma ngokuthi kulabanye abafuna umnankazi engene kulabanye abafuna umjuru engene but sesizibonile izimpi lokuthethiswa okade kuqondiswe kumama umjuru okutshengisela ukuthi ukulwa konke lokhu kuqondane le-Congress ukuthi nxa usafika u-Congress laphana abanye abantu bebe bengasekho ephathini abakhanyani bangadisturba ukuthi umnankazi wekhethu kube bengumsekeli umongameli welizwe.
Abasekela unkosikazi Mjuru laba bakupolitbureau bakhanya baxotshwa kanti balutshwana yini ngokubona kwakho?
Yindaba engani iba yimpicabuchopho leyo but kusicabanga ukuthi khona kulabanye abantu kade bechathangele ukuthi bakuma uMjuru abafana nabo-Obed Mpofu abavuka nje sebejikisile sebethethisa orugaregumbo so okunye phela laphana amadoda asebenzela esiswini umuntu angabona ngani isayidi lelala akilo selingani selibiza i-power ngokusuku nje avuke ejintshile ebedekele elinye icele ngoba abaningi bakhona abaselfish ukusinazela ukuthi bakhona abayenze laphana amacala athiyeneyo ukuthi abayenza lokhu bayenze lokhu bayabe sisaba ukuthi bangaphumela egcekeni be-defend uMjuru laphana kumbe abangani bakhe kusasa bangavuka labo besemaphepheni iy'ndabo zabo zesemaphepheni so indawo enjalo umbuso okule-patronization eningi kakhulu abantu bakhona abaphuzi ukutshintsha isayidi ngoba it's all about ukuba selfish taking care of their interests and protecting their interests.
Okokuthi ngokubona kwakho ubona ungani kuzaphetha njani lokhu ukuthi asoze sibone yini labo abaxotshwa beqotshwa kusiba yikuphela?
Kuba nzima kakhulu kuzani ngoba zacaba ukuthi kula bantu abanjabo Chris Mthwangwa ababexotshiwe babuyela kathesi uJonathan ngo-2005 waxotshwa kathesi uphakathi kuZANU-PF wakhangela uJabulani Sibanda uxotshwa okwesibili ngoba ngesikhathi laphana kulabomsika ngabo-2008 I think after ukuxotshwa kwaJonathan even before that uJabulani Sibanda waxotshwa kuZANU-PF wasale kuma-veterans but waphinde wabuyela futhi so kuya uChino Timba osengiyokhulumela ama-veterans umgabi wakwa buze ukuthi ucabanga ukuthi ubukhosi ngamazambane yini apho ngikucuthwa so into zizane ungaxotshwa namuhla kusasiyavuka ukuyelile
umnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe wekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Izakhamizi zakobulawayo ezedlula ikholo zitshengisele kuleli dolobho lamhlanje phezu kwesinqumo sikamansipala esokuthi uZulu kumele athenge amanzi engakawasebenzisi phansi kohlelo lwama-prepaid water meters. Kubika uNothando Sibanda.
Bekungabizwa ozwayo lamhla kobulawayo lapho izakhamizi bezithe gwaqa zisiya ema-ofisini ekhansili ye-City Hall ukuyatshengisela ngamanzi la asifuna ukuthengiswa zisithi akuchiyananga ngitho le-Gukurahundi eyifuna ukuvala isigaba ngehlahla. Lanxa nje bekugcwele amapholisa egadle izikhali i-Riot Police ebeme nje bucwala engaphazamisi muntu. Umnumzana Roderick Fayayo obekhulumela inhlanganiso eziqoqe umhlangano lo uthi sebazama ukukhulumisana lekhansili ukuthi imise lolu hlelo kodwa ikhanya iqhubekela phambili ingananzi izikhalazo zabantu zokuthi amanzi engathengiswa ngoba sokwavela impumela ethi emazweni anjengeSouth Africa eKwaZulu Natal abantu bafa kulandela ukuthengiswa kwamanzi. Uthi bazimisele njengenhlanganiso ukuqhubeka betshengisela ikhansili ize ibalalele lapho bekhalaza njalo ikhulumisane labo ingakathathi izinqumo ezimqoka.
Sesike sakhokisana ungakhumbula uzabona ukuthi sike sayenza futhi into efanayo e-Country Park After that, sasihlala phansi sithikanzile siyitshela ukuthi hayi lokhu asikufuni sabonisana. Kodwa kwakhanya ngani ayikasizwanani le council ngoba i-council inganethela ithi ayena iyakhontinuisa iyaphambili. So hayi, nasingayifuna ukukhontinuisa iyaphambili isenza ekwaziyo ukuthi izakhamizi kayikufuni.
Unkosazana Jenny Williams, oyinhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, uthi lolu hlupho luyaphatha besifazana kubi ngoba yibo abaphatheka ngendaba zokudinga amanzi njalo imizimba yabo iyawaswela amanzi zikhathi zonke. Uthi eleZimbabwe lihlezi lisayina izivumelwano zamalungelo oluntu lamanye amazwe omhlaba ukunika uZulu amanzi ngemfanelo, kodwa lamhla ikhansili siqhakathekisa imali ukwedlula impilo zabantu. Wengeze esithi kade kwathiwa imali yaswelakala ukudinga impompi zokuletha amanzi evela kuZambezi, kodwa lamhla isitholakele yokuthenga ama-prepaid meter ngesiphangiphangi.
And futhi imizimba yethu amanzi aqhakathekile. Once a month sizabe sifuna indaba leyanithi manzi ukuthi sigezise umzimba yethu sibe ngabantu lathi futhi. Now suzayithatha faka imitha isikhathi singabuya phela isikhathi lona bomama sizabe sithini. Baba sicela imali okufaka amanzi vela kuyenzi. It will strip us of all our dignity sizaba sinjenga isibonde emgoqweni.
Umnumzana Liberty Bebe, umqondisi wenhlanganiso yabatsha iNational Youth Development Trust, uthi abatsha baphume ngobuningi babo ngoba konke lokhu kuzakhathaza ikusasa yabo. Uthi abatsha yibo abaswela imisebenzi njalo nxa abadala sebekhulile yibo abayasala belomlando wokubhadalela abadala nxa amanzi esethengwa.
Kusasa thina njengabontanga kuzabe kusafektha. Kusasa thina njengabontanga yitho kuyaso kumele sikhokhele amanzi sibhadala ama-prepaid water meters, singela msebenzi singela imali yokubhadala ama-prepaid water meters. So sithi hayi, into le kayimiswe khathesi ukwenzela ukuthi kusasa lathi ngasiphambanisa. So ontanga ababuyela bebesenzela ikusasa labo, bebekayenzeli namudla kuphela ngoba ungakhangela abantu abadala balapha kusasa isibo ababe belohlupho lwamanzi, kuyabe kungabontanga kungabantu abatsha.
Ikhansili ikhuphe umbiko isithi indawo ye-Country Park yiyo yodwa ekhangelelwe ukufaka uhlobo lolu lwemitha ngoba yayivele ingafakwanga impompi ngesikhathi abantu behlaliswa ngaphansi kohlelo lwehlalani kuhle. Ithi yona yenelisi ukunika abantu amanzi ezindlini ngenxa yokuswelakala kwempompi njalo sebejonge ukuwathengisa ngoba akhanya ayalahleka kakhulu abantu bakulindawo abawalondolozi ngendlela. Ukutshengisela kwalamhla kuqoqwe izinhlanganiso ezilithumi lesithupha ezigoqela i-NYDT, iBulawayo Progressive Residents Association, iHoza, iBulawayo Agenda, iSiyanqoba Victory, lezinye ezichiyachiyeneyo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Intatheli izindaba eZimbabwe zikhuthazwa ukuphatheka ngokugcweleyo kuhlelo lwe-Humanitarian Information Center oluphathisa ngemali ukuloba indawo ezibangela ukuthi badingisise lokucubungula phezu kwendaba eziphathelane lenhlala kahle kaZulu njalo kungezilohlonzi. Intatheli izindaba yethu uMavis Gamo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli izindaba ezithole usizo phansi kohlelo lwe-HIFIC lokuphathisa intatheli izindaba elizwe lonke zitshengise ukulujabulela lolu hlelo, zisithi selubaphathise ukuloba indaba ezilohlonzi ezenza inkokheli zivuke zizama ukulungisisa okuphume kizo kulalokho bekade bekwenza ngaphambilini. Umgcini sihlalo webhodi yale nhlanganiso uDr. Reneth Mano utshele abekade bekulomkhosi owenzelwe ewetheleni yeCrystal Lodge lamhle kuseni ethi lanxa umnyaka ka-2013 bewunzima banelise ukuthola usizo kunhlanganiso ezivele ziphathisana labo kusukela ngomnyaka ka-2011 lapho lwasungulwayo ukutholisa intatheli izindaba lezi imali yokusebenzisa ukuze kulotshwe indaba eziliqiniso ezijulileyo njalo ezilohlonzi. Uthi uDr. Malo basungula lolu hlelo ngokunazelela izikhexe phezu kokulotshwa kwezindaba ngendlela engaphathisi uZulu. Umqondisi weHifiki unkosikazi Virginia Mwanikwa yena uthi ngaphandle kokunikeza izicoco kulabo abakhethiweyo, umkhosi walamhla bawusebenzise njengendlela yokuzwa lokho kudinga kulungisiswa yinhlanganiso yakhe ukuze luthuthuke lolu hlelo.
Abafuna ukuthi sibasize ukuthi bayenze umsebenzi wabo kuhle, ukuthi babe lezinto ezokusebenzisa lokho okuthiwa khona ama-resources, ukuthi babe bakwanise ukuthi bahambe beyenze ukudinga ulwazi okuzwayo. So bathe bona bayakuthanda ukuthi i-program le siyenze ukuthi babe khuluma labanye abantu atelizindaba, kodwa bafuna ukuthi thina as HIFIC sibe sebenza labo ukuthi babe kwanisa ukureporta kumbe ukukhuluma ngendaba eziningi ezihlupha abantu beZimbabwe besebenzisa i-multimedia.
Umwanikwa uthi abenhlanganiso yakhe bakhuthaza njalo intatheli izindaba ukuthi zizithuthukise kundlela ezibhala ngayo, hathi ukuqina ngohlangothi lunye njengoba sekule nguquko kundlela zokutholisa uZulu imibiko.
Kuba yintatheli izindaba sokudinga ukuthi ubukwanisa ukubhala, ubukwanisa ukusebenzisa i-smartphone, ubukwanisa ukuyenza nje even i-article for broadcast. So ama-journalists bebesithi bona befuna ukuthi sibasize.
Clemens Manyukwe nguye othole umvuzo wokuqala ngemva kokuloba udaba obeluphezulu kwesimo esigabeni seChiyadzwa ebonisa indubo uZulu walindawo abhekana lazo lanxa kuyikho lapho kutholakala khona amatshe aligugu amadayimani. Kuthi uJackie Mbayiwa Makhubatsine uthole isicoco ngokuloba udaba phezu kobudlelwano obukhona phakathi kobuyanga lokulondolozwa kwemvelo. Abasakazi uTheophilus Chuma lo Effort Magoso osebenzela umsakazo kamabonakude ngendaba eziphezu kwesimo sabawelwa ingozi yokukhukhulwa kwemizi yabo lempahla ethokwe mkhosi. U-Andrew Kunambura yena uthole isicoco esivelele kwabe International Organization for Migration ngemva kokuloba eveza okwenzakala kudaba lokuphuma kanye lokungena kwabantu elizweni bethwalwa ngabanye okungekho emthethweni, i-human trafficking. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Izakhamizi ezihlala emadolobheni sezikhononeka kubi ngokucitshwa kwamandla kagesi osokudlondlobala ngamandla kulezi nsuku. Amagetsi asehamba nsuku zonke emadolobheni, njalo uZulu uthi okumdanisayo ukuthi izesa kayilahlelo oluqondileyo lokucitsha lokulayitha amagetsi lam. Sixoxele sakhamuzi seGlenview 8 eHarare, unkosazana Hlengiwe Dube.
Sokuyihlala yeza nje ukuthi sofana lokuthi ngani susemakhaya ukuthi labelikwazi ukuthi vele sokuyikupheka ngomlilo, abaningi kupheka ngomlilo, abayenelisa ukuthenga amapharafini yikho lokho, ngoba amagetsi angikhona ahamba nsizonke. Kwesinye isikhathi uyathi uvuka ekuseni ngabo-5 amagetsi abevele esehambile, angahamba nxa yokuthi angavuke khona abe ezahamba ngabo-1 kumbe ngabo-12 izazeliyelala engekho ngabuya ngama-10 ebusuku. So sokuveli umumo wangikhona usumuzi sibila kusakhayela ukuthi usedorobheni.
Kule ngcazelo abayiphayo yini abezesa?
Esikhathini esiningi kakula ngcazelo kangaka engingayitsho, but abaye bekutsho. Kwesinye isikhathi uyezwa besithi mhlawumbe kulokulungiswa kwamagetsi okuthize okwenzakala kubo-Kariba kumbe kubo-Wange, kodwa siyamangazwayo ukuthi kanti ukulungiswa kwangikhona kakupheli yini, ngoba uyapho kuza zothiwa kuyalungiswa e-Kariba, but nento esiyaziyo ukuthi amagetsi ahamba nsuku zonke. So lae ningasakwazi kanti kulungiswa nsuku zonke yini kumbe kuhamba njani.
Izichebo emafrijini lapha kazonakali yini nxa ethe ahamba ngendlela ahamba ngayo, njalo wona amafriji lamathelevishini kawonakali yini?
Ukuhamba lokhu akwenzayo, sikhuluma kathi esivele sikujayele ukuthi awusa ungathengi isithebe esiningi esinye sicina sivolile ngako khona lokho sesisehluleke ukuthi sithenge kuhlise ukuthi uqala la kusose lamagesi laphana wawusenelisa ukuthi uthenge isithebe sakho mhlawumbe senyanga yonke ma uholi kodwa kwakathesa kusayeneliseki ngoba ungayenza njalo siyabola ukuthi ugcinile then i-budget yakho uyabuyenzile usuphambanisekile la mafriji yethu la ukuthi abe icithwa elayithwa kuyawaphambanisa khona kuyana kwenza isikhathi ugcina sokumele ukuthi ulungisise ifriji ayihambelani lapho khona kuyana ukuthi ibicithwa ilayithwa icithwa isenziwa njalo.
Unkosazana Hlengiwe Dube yisakhamuzi seGlenview 8 eHarare.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half-past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Namuhla sihlaziya ingxabangxoza eqhubeka ebandleni lezanu PF sokuxotshwe ebandleni inkokheli ethile ebandla egoqela obeyisikhulumeli sebandla umnumzana Rukare Gumbo omisiweyo okwesikhatshana.
Thumelani i-text message kunombolo isithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesizwe ezivela kubalaleli bethu, iStudio 7 phela ithanda ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Liyazikhwabitha na yikuphela ukufuna ukukulalela.
Sile ncwadi yakuqala evela kuzamani sayi osenkayi yena othi linjani lonke basakazi bethu Gibbs, Standekile, Zulu and others. Qhubekani ngomsebenzi wenu omuhle, libambe njalo khona ngapho estates.
Sizoba lalo ovela kunqobi zitha chuma othi linjani inkomo lo sithandekile lisipha indaba zeqiniso. Uchabalala yena uthi linjani bantu benkosi mina ngiphile saka sesikhathele amabhunu amnyama kumthetho yini ukushaya abantu amaphoyisa lamaphoyisa obandlululo ayengcono kakhulu yiyo inkululeko yini kwakhala nyonini kuleya zwe leZimbabwe phaphama. Sibonge ke abalaleli abathe basithobela nezincwadi. Yenelisa njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi voaindebele.com.
Singene kuhlandla Woza Friday lamhlanje sixoxa lomhlabelelo sakhulayo unkosazana Berita Khumalo oyisizalwane seZimbabwe ohlala eJohannesburg kwele-South Africa. Unkosazana Khumalo owathola isicoco se-Best African Pop Album kumncintiswano we-Metro Music Awards usanda kwethula idlalade lakhe elitsha elibizwa ngokuthi Songs of Empowerment. Asizwe nexoxa lo Gibbs Dube.
Igama lami nguBerita, Berita Khumalo, ngizalelwe kuBulawayo eZimbabwe. Ngizalwe ngo-1991, ngikhulele khona, ngathola isikhathi ngimdala sokuthi ngiyehlala ezizweni eNew Zealand abantu bami. Ekuhlaleni kwami kwelo cala ngifunde into eziningi kakhulu kodwa ngazithola ngiphindela futhi ekhaya ngazohlala e-South Africa e-Eastern Cape lapho engiqale khona ukuhlabela. Yikho lapho engiqale khona ukuthi ngihlanganise isiXhosa lesiNdebele ngihlabele nangesikhiwa ngihlabele endaweni eziningi ningi ngingakatholi ukurekhoda i-albhamu ngazothola ukurekhoda i-albhamu yokuqala Conquering Spirit ngo 2012. Ngithenga kanti recordile le album. Kwenzeka into eziningi kakhulu. Uthando lwethu yaphuma le ngoma abantu bayajabulela kakhulu. Athe nxa beyijabulele futhi abantu le ngoma, ngathola i-award ka-Best African Pop Album kuma-Metro. Ekutholeni kwami le award kuye kwavuleka amathuba amaningi kakhulu. Njalo ngithola sengine-gold album yokuqala and sengi-release album yesibili.
Siyabona ke u-album lei osu iphumelayo khona manje isidlalade sakho lesi ule ngoma okuthiwa sukundixesha lapho ukhuluma nganda.
Ndixesha yingoma engiyithanda kakhulu. Le ngoma ngiyibhale ngesiXhosa. Ithi yona sukundixhesha ndawuxhesha ngexesha lam. Ixesha elisekonguthixo, ixesha lam elo. Lokho kuthetha ukuthi umuntu akayeke ukugijimisa, umuntu akangadlali ngawe, akakunika isikhathi sakho, njalo umuntu azwisise ukuthi izinto zenzeka ngesikhathi uNkulunkulu athe zenzeka ngayo.
Ye akuyihlabele kancane just imizuzwana emilutshwane nje.
Ihamba njalo.
Uyayichaya sibile kwamagama ye. So ke uphinde njalo uleyinye ukuthiwa uthando lwami. Ihamba njani khona?
Is where you dwell. In my mind is where you reside. Yeah.
Ingoma lethu ithando kwami, ithando lwami. It's another song. Ithi yona uthando lwami kuwe lompompozo njengomlamo. Lokhu kuthetha ukuthi uthando lwami luyageleza. Liyageleza lugcwalisa bonke. Le ngoma ukuyibhala kwami ngayibhala 2 years back and ngiyibhala nje ibiyingoma nje yothando futhi ibingelaso ngumele sintu sethu bengiyibhale ngesikhiwa kuphela. Kodwa ngithe nxa sengiyilungisa ngiyifaka kwi-album ngangezelela amagama ukuthi ibe la magama esintu ukuze xa iqala ngesilungu. But nxa ingena chorus ingena ngesintu njalo itshintshe ibe mnandi ibe yingoma ejayivisayo. Lokhu kungabulisa abantu kakhulu.
Ye uphinde njalo ulenye ingoma okuthiwa ubuyile. Lapho ukuthi ubuyile utshaya ngani lapho?
Ubuyile le ngoma ngiyithanda kakhulu. Le ngoma ngiyibhalela ubaba wami. Ngibhalele umngane wami omkhulu kakhulu okuthiwa ngokuthi Smith lo engabhala layo uthando lwethu. Le ngoma sithe nxa siqala ukuyibhala besiyibhalela abantu othole ukuthi bale muli, umuli zangkhona. Ubaba akekho, ubaba wahamba, kumbe wahamba ngesikhathi sempi, ubaba zange waphinda wabuya. And zathola ukuthi ifamily zezinzalo kulobuhlungu obukhulu ngoba abakwazi abantu ukuthi umzali wayaphi. Kuzothi ngelinye ilanga bengacabangela ukuthi kambe kungenzeka umzali nje avela kuye. Futhi le ngoma ngiyibhale kakhulu ngiyibhalela ubaba wami ngoba umzali wakhe ubuye empilweni yakhe esemkhulu esengangani.
Kuma lo ehlabela kamnandi kuhlelo Woza Friday esigqibela uhlelo lwethu lwa lamhlanje kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili
ukudonselana amandla kuzana uPF sokufike kuthi bangayisethusayo kulandela ukumiswa kuba lilunga kwesikhulumeli sebandla umnumzana Rugari Gombo lokuxotsha kwamkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda.
Amakhulu ezakhamizi zakobulawayo ayatshengisela phezu kohlelo lwama-prepaid water meters.
Lizizwele ngezenu indlebe unkosazana Berita Khumalo isizalwane seZimbabwe ohlala eJohannesburg kwele South Africa umculi.
Ayihlukane bakwethu olivalelisayo ngintungamile inkomo.
Lo sithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki.